na kathesi ithe isiphuma i-final announcement yevoti, kwatholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kumavoti, wamthiya uChamisa ngebanga elilutshwana nje elingatsho lutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa mavoti la asengezelelwe, athatha engezelelwa uMnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba inkokheli yelizwe.
Namafitshane kusho ukuthi libona kulobu qilibezeli obenzakalayo.
Kakhulu sibona engathi ube lobu qilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benanzelela ukuthi iZANU-PF ithole izihlalo eziningi ephalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezalo kumele babe bonke bemvotele uMnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani kukhethwa?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.